Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlazi ku-28 Mabasa 2023 ngolwesihlanu ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka-26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi.
Umbukiso wezamabhizimusi OZITF osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe kuvulwa ngokusemthethweni lamuhla inkosi yeSwatini uKing Mswati wesibili.
Ukuba umuntu ngebhadalisa abantu ukuba abahambise kumuka uma umongameli uyabe esazini ngakhono.
Inhlanganiso ezizimeleyo yakwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga ngamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siyalayina nsuku zonke elokhu esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlali bakobulawayo bakhala ngokuthi sonke isikhathi nxa umongameli esedolobheni amagagasi kamakhalekhukhwini ayavalwa. Imizamo yokukhulumisana lenkampani zikamakhalekhukhwini ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa inkampani ye-Econet ihlala ikhuthaza ukuba nxa umuntu elodubo lwamagagasi la kumele athumele inombolo zakhe kulinkampani ukuze asizakale. Umnangagwa uza kuba khona edolobheni lakobulawayo lamuhla embukisweni weZITF. Kodwa izakhamizi zithi udubo lokunyamalala kwamagagasi luhle lwaqala ekuqaleni kwayona le iviki lanxa bekungafani lalapho umongameli esekhona edolobheni. EHarare lapho ahlala khona umongameli, izakhamizi zakhona lezithi azikubone okuthiwo ngabahlali bakobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ngalolu daba.
Ngolwesithathu weviki yonale mhlaka-26 Mabasa, abantu abaningi balahlekelwe ngamagagasi ikakhulu nxa sikhangela abasebenzisa iConnect kusukusela ke emini ngabo 12 emini kusiyafika phose kibo 6 ntambama. Iningi labantu belilahlekelwe ngamagagasi okuxhumana yesingathi network yama cellphone, singaziki obekuyimbangela ukuthi kuyini, kumbe njalo ukuhamba kwamagetsi kumbe ukulahleka kwenetwork nje mahlayana, singazi njalo. Kodwa ke kusuka kubangela ukuthi abantu abaningi behluleke ukuxhumana ngendlela eqondileyo, abantu abaningi bakhudwe imbiko yabiqakathekile, abanye ke bagcine bengasagcwalisi izithembiso kade befuna ukuzifeza, kugcine sokukhanya ngantiwa ngabantu abangakhuluma iqiniso kumbe umuntu agcine ekhuthe izinto eziqakathekileyo njengama-interviews kumbe akhuthe ukuthola eminye imbiko egoqela lokufa kumbe ukufelwa. So konkana ke kuyahlupha abantu kakhulu nxa kuthe kwenzakala ukuthi abantu balahlekelwe ngamagagasi okuxhumana.
Manje zona izakhamizi zithi ngalolu daba.
Izakhamizi zisala zikhathazekile kakhulu, zehluleke ukuthi kanti zidingisisa ngembangela kodwa ziswele ukuthi ungaba kwini, ngoba esikhathini esiningi imbiko leyo yokuchasisa ukuthi ungabe kwenzakaleni iyaphuza ukuphuma kuthi-ke abantu basale bekhathazekile bebuzana ukuthi ungabe kusenzakalani, kube sokuphuma-ke imibono ethiyeneyo engabe ichaza izimbangela lezo. Kugcina kuvela khona ukuthi abanye baye sebesoyile ukuthi mhlawumbe kabala datha eneleyo, abanye besoyile ukuthi mhlawumbe amagezi nje becithwacithwa, abanye njalo beveza ukubana mhlawumbe ngamagagasi athe athintwa ngezindlela langezizathu ezithiyathiyeneyo. Kodwa-ke izakhamizi ekugcineni zisala nje zididekile zikhathazekile ngenxa yokuthi ziyabe zilahlekelwa imibiko eqakathekileyo.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair osaqhubeka edolobheni lakobulawayo ukhangelelwe ukuvulwa ngusemthethweni lamuhla yinkosi ye-Eswatini uKing Mswati wesithathu. Kodwa ngenyanga edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa wayethela umbukiso uzavulwa ngumongameli Macky Sall weleSenegal. Akwazakali ukuthi kwahamba njani. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, uqale ngokumbuza ngokuqhubeka kwebhizimusi labathengisa ezitaladeni ngalesi sikhathi sombukiso we-trade fair.
Business is still low in terms of ukuthi abantu emgwaqweni sibaningi sesikubhizinisi esidinga lelo dola liyabe lisesikwameni somuntu yani. Abantu nxa sikhandle ama-customer ethu phandle ye bephuma bengena bebuka besenzani, kodwa mbona ukuthi ibhizinisi sithethwa ngokungama-small shops lo okwaba khona ngokuformal sibize ngokwethu. But sokasuka kwagcwala kwa-overflutter, thina esithengisa phandle amatamatisi, sithengisa phandle izinto ezitendini. So ibhizinisi it was half half, ubethola ye kodwa besingakatholi kangako ngoba nje saqa ngama-business people, ama-traders. So ufinde ukuthi abantu abaningi bebuyile ngabantu bemzini abavela uboHarare koGweru, so abazidrayivelayo, so kade bengene lapho abangena khona bephume belokhuza ibhizinisi kithi hhayi njengobana kuyabe sokuofficially opened abantu bevela emalokishini, abantu sebebuyela emalokishini ukuthi ibhizinisi lethu lizakhuphuka. Kodwa nxa sikhangele vele siye hhayi ibhizinisi lethu ibe loka hayi njengalokhu kade siku-expect-a, ngoba even labantu bona laba thina esilabo kobulawayanye bayakhala akula mali. Kade siyananzelela kulamanye ama-sectors like amanesi labanye abenza i-government abangazange behole plazi lakhona okokuhluphayo yokuthi imali yethu eningi i-plastic money. So ukuthi phandle thina esithengisayo besisemabhizinisini amancane siyashwela imitshina yokuthi siswayiphe lezo ababelazo ama-RTGS othina ngokwethu yes njengobana sithathwa-currency wonke. Kodwa kuba nzima ukuthi uyethengisa into esicathulo le-current rate these days njengobana kusasa ivuka ikhwelele kusasa ivuka ngokunye. Abantu kulezi nsuku vele like this year they take trade fairs and other business and ukuthi ibuye ngeviki engayisiyo leyiviki kusele 1 week ukuthi abantwana bevule isikolo. So abazali they will prefer ngokuthi behle bethenge belungiselele izikolo ukuvula than ukuthi abantwana be-trade fair. And again abantu babezokuphazamiseka eqalise ingathi iyadura ukungena egedini ngoba bebethi $10 umuntu omdala, $5 abantwana. So abantu bakhonona ukuthi hawu wadula nakuyinto yethu yakobulawayo. So information ukuthi yehlile to from $10 to $5, from $5 to $3 balutshane abakuzuleyo information. Abanye ngiyathemba ukuthi vele bazavuka bezihlalele bethi kuyadura e-trade fair nokugada ubala nokugada futhi. Nazelela futhi lithina ngapha ama-city fathers ethu i-city council ingenisa amaphepha okuvala lokuthathela loku-legal action for abantu abalezikweleti zamanzi. Business is there for a person who is in business. Siyangwavangwava nje siyabona la sisuka lapha sesiyaphana.
Alo ke ngunkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association obeqoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ezimeleyo kwele South Africa isikhweze emthethwandaba udaba lokugenqula umthetho ovimba ukubotshwa kwabokuza abedlulisa amalanga angamachumi amathathu bengalungisisanga amaphepha abo okuhlala lokusebenza okusemthethweni kulelo lizwe. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo intatheli izindaba yeStudio 7 ekwele South Africa.
Umthetho ndaba Western Cape High Court usuwethule isinqumo sokuthi lumuca womthetho awukho emthethweni ngoba wephula ilungelo labadinga ukuvikelwa laba. Lokhu kulandela isicelo senhlanganiso yeScarabrin esiphanyekwe emthethwandaba ifuna kumiswe kusebenza kwalo umthetho. Umcebisi wezemithetho kulenhlanganiso uMnumzana James Chapman uthi basemukela ngokugcweleyo isinqumo semthethwandaba.
If it were enforced, people would be forced to return to countries where their life, liberty, fundamental human rights would be at risk. And that's something that couldn't stand that.
Ukusebenza kwalo umthetho bekusephula amalungelo eziphepheli kakhulu ngoba bekuza kwenza abanye babotshwe babuyiselwe ekhaya lapho impilo lokuphepha kwabo kusengozini enkulu.
Couldn't be maintained that because of a time period because of not acting within 30 days.
Inhlanganiso yeScalabrine iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi lomthetho awuhambisani lomthetho womhlaba jikelele wona ongavumiyo ukuthi abadinga ukuphephela babuyiselwe emazweni abo. Iphinde yatshela umthethwandaba ukuthi ukwesula incwadi zabazali abazophephela lemuli zabo kutsho ukuthi labantwana abahamba labo incwadi zabo labo ziyahle ziphelelwe isikhathi njengoba zeyame ebazaleni babo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo esiphepheli labantu bokuza sezemukele ngezandla zombili isinqumo somthethwandaba lesi. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Bongani Mkhwananzi utshele Studio 7 ukuthi okufunwa yilo mthetho yinto enzima kakhulu ukuthi yenzeke.
Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ama-ofisi wona awe-Home Affairs anokugcwala kakhulu abantu umuntu ahambe siya la yena nsuku zonke elokho esehluleka even ukufinyelela kuma-agents ukuthi avuselele. So uma ephiwe 30 days kuphela kungenzeka ukuthi ayahluleke ngokungesisizathu sakhe.
Kusenjalo kokho lenhlanganiso yeNigerians Lives Matter uMnumzana Debo Adesina uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ugatsha lwendaba zasekhaya luhloniphe lesinqumo.
I would really be very happy if the Home Affairs can give human face by allowing these people.
Ngingathaba kakhulu nxa ugatsha lwendaba zasekhaya lungapha abadinga ukuphephela laba amapermit athatha isikhathi esingaba iminyaka emibili engakadingi ukuvuselelwa.
Get renewed maybe minimum of 2 years. If the Home Affairs failed to do that, it will amount to most of these people to become illegal.
Isifundiswa waseZimbabwe uMnumzana Themba Phiri uthi kwakuvele kungafanelanga ukuthi lo muca ungene emthethweni osemthethweni ngoba wephula umthetho.
Siyakhumbula ukuthi iHome Affairs ezikhathini eziningi ayikwazi ukusiza abantu ngesikhathi esifaneleyo kuze kwenze ukuthi badlulelwe isikhathi. Siyabonga ukuthi le nkundla ikubona ninde ukuthi bekubancindezela laba abadinga izincwadi zokuphephela.
Banengabe eZimbabwe abaphethe incwadi zokuphephela abesebesesaba ukuyazama kwengezelela amalanga besesaba kubotshwa phansi kwalo umthetho njengoba ezinengizazo sezedlulise amalanga angamachumi amathathu lawa. Ngosenjalo ugatsha lwendaba zasekhaya lulokhu lungakaphawuli ngalesinqumo. Okwakhathesi lumuca usamisiwe ukusebenza kumele ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso usemukele lesinqumo ukuze lomuca wesulwe. Ngumelisitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi ummeli womanyano we-European Union eZimbabwe uMnumzana Jost von Kirchmann uthi eZimbabwe kumele lilungisise isimo somumo wezelungelo likaZulu ngoba ulokhe umubi ukuze ilizwe lenelise ukukhanga abatshali bemali. iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leplumtree lizasilela amanzi okwesikhathi esingazakaliyo ngoba imitshina edonsa amanzi edamu umhlanga ingasebenzi ngenxa yokucitshwa kwamandla kagetsi. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibona kanye nabalandeli bakho. Kuvele ngihlale phezu kodaba. Studio 7, mina ngisacela ukuthi lapho mami sikhulumela indaba mhlawumbe ezesiNdebele, sicela ukhavarishi wonke umhlobo wakomthwakazi. Sicela ngelinye ilanga ma ubuza abantu lapho ukuthi babaphawule ngalokho nje kuyebe kwenzakala. Sicela ukuthi nabantu ngelinye ilanga kube ngumuntu ophawula ngesikhalanga, akhulume sona isikhalanga khona lapho. Ngelinye ilanga kube ngumuntu okhuluma ngesiTonga, ngelinye ilanga akhulume ngesiXhosa, ngelinye ilanga akhulume ngesiSotho, ngelinye ilanga akhulume ngesiVenda. Kahle kahle sicela nje ube nenumber, lama-phone number yabantu ezigabeni zabo zonke ezijejeneyo and beze bekhulume ngalolu limi lwabo. Thina njengomthwakazi sifuna ukuzama ukupromota zonke indimi zakithi esinazo. 2023 bantu benkosi, asambene siyovotela amakhansila ethu, sivotele labasizosimela ephalamende, sifake no-ex wethu ku-MRP, sikhulise sihloniphe zonke indimi zakwethu lapha kumthwakazi. Ngiyabonga.
Sanibonani njani? Hayi, thina siyaphila. Hayi, nasibona kuhle nje ukuthi sibambisane bakwethu, sibambisane. Ngiyalibona ilizwe lethu linzima ngale ndlela ukuthi sikhiphe lo mkhuhlane lo khona lo osiphilisa kabuhlungu, osiphilisa kanzima lo mkhuhlane lo i-ZANU-PF. Ngoba hayi, esikhathini impela, esikhathini sihluphe kanye nengane zethu. Awukho ukuthi intsha phezu kweminyaka emingaka abantu bebhizi bethi ZANU-PF, ungakhanyi nento eyenzayo leyo ZANU-PF yakho. Siyabonga lapho bakwethu.
Studio 7, sanibonani nonke. Gandhi Khoisi Magumede, ake sikhuze laba bantu bezapho please. I mean laba abezano lamalema abulawela ugogo babo, after all they are busy ngezano manje. Lina badala lina siyazi impela lamanga kakhulu, liyadla futhi kuzano, kodwa khona ukuthi sicela please, siyacela siMRP lingasihlukumezela abazali. Yabona wathinta izaphu, wathinta iMRP, yilapho esalibonisa khona akungabi nendebele ligxamukela entweni yezano. Safelwa namanje amandebele asabulawa, yonke into efikayo lapho ez zayo namhlanje ubhizi ngokuthi ubaba ene line lokulisambulu zalisathi emasoni ngubaba wenu lizahlala khona.
Ngiyalithanda, ngiyalithanda bakithi basakazi be-Studio 7. Hayi, ngiyalithanda shuwa nakusasa, ngazi ukuthi ngingalibonga ngayiphi indlela. Hayi, lami yikuqala nje ukukhuluma lani ngikhona ngapho ukuthi ngisize ithuba lokuthi ngikhulume lani. Hayi, sebenzani sibe emsebenzi wenu omuhle elusebenzayo, uyabukeka umhlaba wonke. Hathi kukhona lilalele laba bathi kumbe kungaba yingozi. Hayi, akula msakazi ongaba yingozi, umsakazi omhle kangaka. Ngiyabonga, ngimafindifuba njengoba liswa.
Hey, Studio 7 lenjani nonke? Ngiyalibulisa abasakazi abahle elisinikeza indaba eziqotho. Ufo ukhuluma nje ngogawule ngamafishane ukuthi ugawule uchaza ukuthini ma esithi yena kulesandla ekwenzele ekukhuphukeni kwama-price njengoba nje kulela ilizwe kungasela price control, kungasela mali, kungasela ngisho anything ekhona. Abantu abaholi, oteacher basela zithunzi, bonke abantu nje sebenikezwa izinto ezingekhoyo. Manje uma ekhuluma ukuthi kulesandla sesibili, ukhuluma ngesandla sikabani? Ngoba bona yibo abakhontrola umbuso, yibo abakhontrola lamajele, yibo abakhontrola everything. Waye bengababophi ke labo bantu uma kuwukuthi bayenza into ezirongo? Bayakhuluma nje ngoba sebafundisa amanga bebadala oJoseph labo gawule la, ngoba badla njalo bona bayazuza sebathola amaplazi. Ngabathola vele balamaplazi bengazange belwe lempi, balamaploti labo omalakhi nkomo. So bengasitsheli thina ngokuthi ama-price control ukuze akhuphuke kanziwa ngabanye abantu. Bayehlulekile for 42 years Cruz ovotela iZANU PF ngumuntu ongenangondo umuntu ongaphelelanga ikakhulu ngithi kwabantu abasha ngabantu ababengaphelelanga ngiyabonga
vele eZimbabwe ngaphandle kokuba sikhululeke njengomthwakazi ozavele phikisane leyo likamnangagwa uzabotshwa nampo nje kovungarivume bamashonana babotshwa bagwetshwa kuthiwa balamacala nampo sikhala bafele ejele kuthiwa abalamacala bayethuselwa amashonana abajali ukwethusela abantu bebeba-abhuza bebahlukumeza bebancindezele ngokubabopha lokhu asisakuvumi abasibophe kumbe besibulale asisafuni sasifuna inkululeko yethu singumthwakazi phambili ngomoyo phambili ngomqondisi moyo salubonani salubonani kustudio 7 hayi siyazizindaba elizikhiphayo bani sibonge abasakazi abasisakazelayo sisizwa idaba lukajacob ngarivumi hayi kafeli lutho kufela ukuthi kahambisani lo hulumende wamashona ngebhadi kumbe ngeshwalaye elishona so yikho sina sithi phambili nge-MRP phambili ngomthwakazi sambeni kumthwakazi sihlukaneni lezinto ezingasizindawo okufana lo mama lo le upho kuqhamuketi khona ye umagalela mafa urayiti ye khuluma ngomqondi so mama lo kakephume entweni le ngoba ungani ulobulema kuyayenza ukuthi elahlekisa abantu ngobulema bakhe bokuthi kumbe siwakhomba amashona kake siyekele umqondisi umqondisi nguye kuphela ithemba lethu le mthwakazi umama lo ma kuthi uthi likahambelala lapha sidlali sizama ukhulula izwe lethu zafelwa abantu thina la sizintandane umuntu ebuye khuluma ukuthanda kwa kanti into nayo izagcina kusasa sisixeka kumbe sisifisa lokubulalana ngenxa yokuthi umuntu uyadedakwe ngokumdakileyo kumbe uyabedakwe yini ebuye nje sapho kuthutha kustudio 7 esizwisa ubuhlungu thina zafelwa abantu amashona layo namakhuluma ngomafara ekwayicabanga ukuthi thina sizwa njani cabangelaneni sibili kakhulu kuyasihlukumeza kakhulu umuntu ozakhanje lokhu esisemashoneni ngemva kwenhlungu ezingaka esitshela ukuthi khona umqondisi umqondisi esizamile kakhulu lakathi sezindlela zemabhoda kulobulibelwa kusagcwalanga amashona asithathele imali ale ndlela ema-police station akithi lasezikolo sokuze umqondisi wabuya lezwi lelo ukuthi khona amashona akahame kancane kube kufakwa abantu abazasizwisisa so hhayi kuyamkhuza umama asimlwisi
hhayi izani iyahluleka bandla izani iyahluleka izani iyahluleka hhayi ayehle mani ayehle izani ayishiyele kwabanye abantu abazokwazi ukuphatha eyi thina sifuna imisebenzi bandla funa imisebenzi sihlela sisebenzi ngathi asinalo ikhaya sinalo ikhaya ngenxa akamnangaza madoda hhayi kaphume lo mkhulu lo kaphume phuma mnangaza phuma niyidlulise bandla le rekhoda yize nayo ukuthi ngithi phuma mnangaza
ndivuka njani balaleli be-studio 7 ndivuswa ngumhlanhla mahlango usebutswane Francis Tau ekhaya lapho engizalwa khona elupane esigabeni semalungu ngivusa umama uNanhlanhla lo nkomo RJ lo mankomazana kwalaphana lo maluma uPolungweni samthulisi lo ndivula laphana usathulana uAfrika bonke nje abangaziyo umza wami uJabulani Ngwenya laba kompabazala konamdunisi laphana lo baba esishawini ngale kondani ilusulu ngingabona ubaba ngapho limtshela ukuthi ngiyamfuna i-network kondani abala network ngale ngitsho abazambona bemtshela ukuthi uNhlanhla uyakufuna emzini wakhe umntanakho futhi kagwalisa ukubamba ngenxa ye-network ngithi ngiyabonga
Studio 7 ndinjani hlobo zami hayi siyaphila ye bezama ukugcizelela kkhulu ubaba ukuthi khona yena amazwe la anamabili hayi lokho engiku-understanda because amashona abuya eBurundi amandebele abuya e-South Africa afika athole iZimbabwe ngalamo iliganga basebesikelana umngcwele ukuthi ababuya eBurundi baphelela la ababuya e-South Africa baphelela la so iZimbabwe vele indle ingamazwe amabili shoka bakuvumile lokho kuyinto kusebenze befaka iboda qiniso limsula lo noma bengabuyala bengathini kodwa iqiniso balazi benjana yikho bebulala amandebele babulalela konokho ukuthi engakukhulumi konokho efe ekwazi kodwa engakubhobozi so imthwakazi iright mayithi lizwe kaliqunye ilizwe kaligunywe yabo
Studio 7 salibona linjani hayi siyaphila hayi siyabonga indaba elisisendela zona insuku zonke silalele isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphume abantu kabavoteli i-CCC bake batshintsha umbuso weZANU PF izanu PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba thathi imali kade sibaphumale baphumale kodwa yabona abantu begijima besiya kumnangagwa besiya mqabezela begida phambi kokuzoba kambe sibili abantu abalengqondo ababona ukuthi lizwe leliyana limoshakele xa behlezi phezukwalo ilizwe linjeyana bazali lonke lumbono uboneni xa abazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo sicela izali iphume siya mina njengami ngicela izali iphume umnankagwa engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezi mali ezisabe i-3PC right kakhulu siyabonga njengane kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile i-audio ngikhuluma ngise-South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Imelika lithi lithuthwa kakhulu ngokwenzakala kwele-Lebanon kulobukhohlakali obumemetheka okumangalisayo. Umnumzana Brian Nelson okuhlangothi lukahulumende wakwele-Melika olubona ngokusetshenziswa kwemali ngamalwecatsha uthi sokulesikhathi inkokheli yakwele-Lebanon ingalaleli isicelo sikaZulu esokuthi kusetshenziswe imali ngendlela ekhanyayo njalo efiswa ngabantu. Inkokheli yakwele-Lebanon labanye abakuzinga eliphezulu kwezamabhizimusi kulelo lizwe basusa imali yabo elizweni leli bephihle emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuba isisindo sayo singagugudeki. Ukuze kwenqatshelwe ubukhohlakali eLebanon, eleMelika lifakele izijeziso zenotho uRaymond loTed Rachmi abenza ubukhohlakali obumangalisayo ukuze bethole imisebenzi kahulumende ehambelana nokuthengwa kwamafutha kagesi lokunye. Inkampani kaRaymond Rachmi, EZR Energy DMCC, yaphiwa imvumo nguhulumende waseLebanon ngomnyaka ka-2019 wokuthenga amafutha kagesi afika isilinganiso samathani azinkulungwane ezilikhulu lamathumi amahlanu 150,000 tons. Inkampani le yathenga amafutha achiphileyo agcina ebulala imitshina ezitishini zikagesi. Lokhu kwathiya abantu bakwele Lebanon behlupheka okumangalisayo ngokusilela komlilo kagesi. UNelson uthi kwamanye amazwe umlilo kagesi ukhuphula isikhwama semali yelizwe kodwa kwele Lebanon kukhanya ngazani akuzange kwenzakali lokhu. Uthi kwele Lebanon kusilela umlilo kagesi loba kwasetshenziswa imali eningi kakhulu ekuqhatsheni abantu okumele bedingele ilizwe umlilo lo. Abantu laba abenza ubukhohlakali babizwa ngokuthi i-generator mafia. Uthi basebenzisa imali yakwele-Lebanon ukwenzela ukuzinothisa. UNelson uthi bakhuthaza ukuba kuvezwe uma uhulumende efisa ukusebenza labantu okumele badingele ilizwe amafutha asetshenziswa ekuphehlweni komlilo kagesi. Uthi balalele izikhalazo zabantu kwele-Lebanon abafisa ukuba kuvinjwe ubukhohlakali obenzakala kulelo lizwe. Uthi kusobala ukuba kwebiwa imali yelizwe ngabantu abayifihla kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi bazinothise. Uthi imali leyi ifihlwa emabhanga. Ngakho ke uNelson uthi uqakathekile ukuba kube nohulumende kaZulu kwele-Lebanon. Uthi uhulumende kaZulu ulakho ukuthuthukisa abantu ngemfanelo hathi labo abenza ubukhohlakali. Futhi balakho ukufakela ezinye njalo izijeziso zenotho ikakhulu abasebenzisa buchapa imali kahulumende.
Hayi manai waze zwana mkhonja njanga uyinto amthoba Kontanjanga window mtova. Ngikuthabu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njenge Coca-Cola ngingabhala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njanga window mthova khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova zwa khonja njanga window mthova manai khonja njanga window mthova zwa
konjanjanga window mchova zwa konjanjanga window mchova zwa konjanjanga window mchova zwa mina nsopare ni plan nje nge chomde mbare ngilenka nje nge donke tare angizwakali nje mina nje ngachukele sawe.
Nikhonjwe njengowindu womchova, ingoma emnandi, ingoma gama 9 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesitha sidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo ekuseni. Igama lami nguChris Gande.